Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 15 Ncwabakazi 2018 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa awezrp athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethondaba waphezulu welizwe owe-Constitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Tendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia ekuhlangothi kodwa olweZimbabwe. Lokhu kuvezwe lipholisa elambophayo umnumzana Jealous Nyabasa obesipha ubufakazi emthethwandaba kamanje eHarare namhlanje. Umnumzana Biti wetheswa icala lokutshutshozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yalolu khetho ikomishini elelungelo lokwenza njalo eyeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Wabalekela kweleZambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Uthi akufanelanga athonisiswe icala aletheswayo ngumthethandaba weZimbabwe njengoba wathunjwa ekweleZambia lapho ayedinga khona ubuphepheli. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uyawaphika amazwi kamnumzana Nyabasi olipholisa ebufakazeni kwakhe emthethandaba. Udaba lolu luzathethwa njalo kusasa. Asizweni amazwi kaNkomo ekhuluma leStudio 7.
Kuda kunyara kuchira swesi pasuchi chokutanga zvavari kuti vakaita aizvimosha.
Sifuna lesi sicelo silahlelwe kachana. Okwakuqala okuthiwa kwenziwa akusilokuqala ngoba amaphepha abawethulayo kawafakazi lokhu. Okwesibili abalandelanga umthetho ekwethuleni amaphepha la.
Lo ke umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela isiphathamandla se-MDC Alliance njalo umkhokheli we-PDP umnumzana Tendai Biti kungamazwi akade tolikelwa nguChris Gande. Omongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethwandaba waphezulu welizweni we-Constitutional Court okuphikisa isicelo esethulelwe idalelinye umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Asizweni udaba esilethulelwa ngubathabile Masuku.
UChamisa uthi ukhetho lwaba lokuqilibezela okukhulu ngoba amafomu awe-V11 abalawo aveza ukuba wanqoba kulolu khetho ngesilinganiso esikhulu laloba iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba uMnangagwa unqobile. Elinye lamagqwetha kaMnangagwa njalo engunobhala obona ngezemithetho ebandleni leZANU-PF umnumzana Paul Mangwana ugcizelele ukuba bethule amaphepha abo kuConstitutional Court. UMangwana uthi amaphepha abawethule emthethwandaba agcizelela okwethulwe ngabezeki ukuthi uMnangagwa nguye onqobileyo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho-ke bakhangelele ukuthi lolu daba luzahlaziwa edale liphume lesinqumo ngokuphangisa. Amagqwetha kaMnangagwa ake azama ukungenisa amaphepha la ngomvulo kulikhefu kodwa afica idalele Constitutional Court livaliwe. Ngemva kokwethulwa kwalamaphepha, umthetho unika uChamisa insuku ezintathu ukuphendula okwethulwe ngumnangagwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Ngemva kwalokho umthethwandaba usuzamele uhlaziye lolu daba iphume lesinqumo phakathi kwensuku ezilitshumi lane. Kunjalo nje, umkhokheli womanyano owe-Coalition of Democrats, umnumzana Elton Mangoma, oncintise kukhetho lokudinga umongameli, laye uthi inhlolisiso enziwe ngumanyano wakhe uveza ukuba uMnangagwa akatholanga amavoti eneleyo ukuthi agcotshwe njengomongameli welizwe. UMangoma uthi lolu khetho kumele luphindwe phakathi kwababili abasana emthethwandaba, uMnangagwa loChamisa. UMangoma uthi inhlolisiso yabo le iveze ukuba uMnangagwa uthole isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu 48.7%. UChamisa wathola isilinganiso esilomehluko omncane kakhulu kulesakhe ese 48.1%. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe, umthethwandaba waphezulu elizweni owe-Constitutional Court yiwo olakho ukuxazulula lolu daba, njalo akula muntu ongaphikisa kulokho oyabe ukunqumile. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu wakoBulawayo osebenzisa izimota ezithwala uZulu uhlangabezwa njalo evaleliswa liphunga elibi nxa engena edolobheni ngenxa yokunuka womthambiso ezindaweni zokuthwalelwa abantu. UBathabile Masuku ubutsethulela lolu daba njalo.
Lolu dubo lwephunga libangelwa ukuthi abasebenza ukutshayela imichova, labasebenzisa imichova kabasela zambuzi lapho abangazinceda khona, esilindweni semichova, lapho abathuthela khona besuka, lapho okwakhelwa khona amavinkili awegodini mall. UMnumzana Thulani Mlawuzi ohlala koBulawayo, njalo esebenzisa imota ezithwala uZulu nsuku zonke, uthi indlela idolobha esilisenyanyeka ngayo ayisayenzi ngoba imikhuhlane singatholakala ebantwini, njalo akusahloniphisi okwenzakalayo.
Akuyenzi ukuthi etown anti isithi senta kunika umchemo vele kula order vele. I think kumele ukuthi igovernment ingenele laphana isort out ngapho yafica abathengisa ukudla amabhanana, abanye bathengisa into ezidliwa apha kunika umchemo afana bomjova bachemela. I think nxa kungenzakala kutholakala i-rank epropo nakungatholakala kube le nto engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zekakuthiwa ichayile ezimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi igovernment ithathe i-action ngakho lokhana ukuvalwa kwegodini. Igodini uma umuthwetha ngikhona engaklini ngokungcono abantu babenzela doti yabo endaweni eyi-one enzele egcekeni noma bakhona ababeyenzele egcekeni but kwakungafananda lapha cause umuntu achamela ngemva komchoko kusale abahlahlonipho makudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet ne-counseling angaprovide maybe kungaba ngcono.
Omunye wababizela imichova erenkini entsha eceleni kwesitishi sezesa, umnumzana Tricos Ndebele, uthi akula zambuzi yikho okubangela ukuthi abantu begcine bezinceda eceleni kwezimota.
Akuyenzi ukuthi etown anti isithi senta kunika umchemo vele kula order vele. I think kumele ukuthi igovernment ingenele laphana isort out ngapho yafica abathengisa ukudla amabhanana, abanye bathengisa into ezidliwa apha kunika umchemo afana bomjova bachemela. I think nxa kungenzakala kutholakala i-rank epropo nakungatholakala kube le nto engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zekakuthiwa ichayile ezimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi igovernment ithathe i-action ngakho lokhuyana ukuvalwa kwegodini. Igodini uma umuthwetha ngikhona engaklini ngokungcono abantu babenzela doti yabo endaweni eyi-one enzele egcekeni noma bakhona ababeyenzela egcekeni but kwakungafananda lapha cause umuntu achamela ngemva komchoko kusale abahlahlonipho makudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet ne-counseling angaprovide maybe kungaba ngcono.
Umthayeli webhupta umnumzana Bonakele Dube uthi yena lanxa umuntu enikezwa istanda into yokuqala ayakhayo yisambuzi kuqakathekiswa ukuhlanzeka.
Na ukuba lestendi first thing yi-toilet even kusiba lama-camp meeting amhlangano lapho kula bantu abaningi first thing
yi-toilet
it should be practiced.
Umnumzana Umnumzana Rizin Moyo okhangele ukuhambisa kwenhlelo kuChovambayiwa uthi izambuzi ezikhona eduze ziyabhadaliswa, kodwa bakhuthaza bonke abasebenza ezimoteni zabo ukuthi bengenzi ingcekeza kodwa beziphathe kuhle.
Silapha siyabe sikhangele abantu bonke, ama-drivers lama-conductors, ukuthi bonke into yakhona yonke bayenze. Indaba yama-toilet le iyasihlupha kakhulu. Sakhuluma lo Pick and Pay ukuthi asivulele i-toilet siyisebenzise for free. Pick and Pay manje uyasicharge, so sicina sesiyabe siyangena ngaphi ezithupheni kumbe kumabhethini, so kuba khatshana. But siyabe sizama ngendlela zokuyi-encourage abafana bethu ukuthi banganzi bachemela phansi bangayenzini, ukuthi nje indlu ewele phokwena uyiso uyathola umuntu ukuthi ukhona ogangayo akwenze lokhuyana. Kodwa vele siloko sibhoda nje besikhona lapha nje rena siloko sibhoda sikhangela konke izinto ezinjengazonalezo zonakala. Khansili sike sacela ukuthi basingakwazi ukuthi itoilet lana ngeyakhe kumbe kaPick n Pay. So namanje siloko singakabayikwazi ukuba bazange asiphendule ukuthi itoilet ngekabani, because lapha thina kwayo itoilet asila vele sisebenzise kaPick n Pay yona le ebhadalwayo.
Indawo zokugadela ezintsha ezabekwa ngukhansili sigoqela umgwaqo ku-6th Avenue emdulini ko-Pick n Pay Hyper kulo Bengula Street eceleni kweziyesa. Lezi ndawo zonke zafakwa abantu, kodwa izambuzi akula njalo izimota ziningi. Lokhu kubangela ukuthi abanye bagcine bezisiza egcekeni. Izakhamuzi zakobulawayo zitshengisela ukudana ngalokhu njalo zikhuthaza ukhansili ukuthi abone ukuthi uyatholisa izambuzi kumbe lezo ezisuswayo ukuthi ziphathise. Obona ngokuthengisa kuChovambayiwa umnumzana Ndaba Ezinhle Mabunda uthi ukutholisa izambuzi ngumlandi kakhansili, njalo okulamanyathela asebewathatha ukuthi bathole izambuzi njalo ngumlandi we-BCC ukwakha. Umqondisi wekhansili wempilakahle kazange atholakale ukuthi atsho inyathela likakhansili ngoba ephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa ngolesine eGwanda asekuzinga eliphezulu, njalo abaqoqa lombukiso bathi bakhangelele ukuba ube ngcono kulowanyakenye. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba enkundleni eGwanda Showgrounds, umgcini sihlalo emathebeleland South Agricultural Show umnumzana George Pengo uthi amalungiselelo ombukiswa lonyaka aphazamiswe ngezombusazwe, kodwa kungenani bakhangelele ukuthi uza kuba ngcono kulowanyakenye ngoba kulamankampani amaningi azabukisa lonyaka. Angamathuma isiyaka lombili amankampani azabukisa lonyaka, njalo lelinani liqongile xa kuqathaniswa lanyakenye lapho kwabukisa khona amankampani angamathuma isikhombisa.
Ishula lonyaka izaba nkulu kwedlula eminyaka ophelileyo. Sizabe sibukisa inkomo ezabantu abavela emakhaya nenkomo esithi khona ngama-commercial farmers, kuyo kunama-breed achiyeshiyeneyo. Sikhangelele ukuthi farmers lama-exhibitors bazaba lethuba lokuthi bahlangane bebonisana betshingisana bafundisane ukuthi sisebenze njani ukuthi sibe lengqulela phambili in terms of i-agriculture.
Umnumzana Chipengo ugcizelele sithi akubizozwa kulumbukiso njalo ukhuthaza ozulu ukuthaze ngobuningi ezojabula le muli.
Ngiyathanda ukukhuthaza abantu ukuthi babuye bazozibonela. Ya kuza kwende emidlalo eminingi kakhulu kuya kulama-drum majorates and then aza kuba nemidlalo enjengabo-tug of war then nabanye abazavela koBulawayo ezimnyama from koBulawayo bazabuya bezositshengisa ukujiyajiyaneyo kwe-entertainment. Abadala i-$2 abantwana i-dollar.
Umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya, omunye weziphathamandla ze-Show Society, uthi amankampani akhangelelwe ukubukiswa kwakuqala lonyaka abalise kamakhalelekhukhwini e-Econet elungisa isamende ePretoria Portland Cement PPC kanye lebhanga le-CABS. Umbukiso walonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela Sustainable Development Through Agriculture njalo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni yisiphathamandla se-PPC ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lenga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk. Ngo 8 ntambama kusiyafika ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo lapho isikhangela impilo yabe eZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum sihlaziya ukuguqulwa kumthetho wezijeziso zenetho ezethulelwa ilizwe ngelemelika owezidera. Singakayi kuhlandla lesibili lalolu hlelo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Iziphathamandla zawele Italy zibika ukuba inani lasebefele engozini yokudilika kwebholoho leMorandi Bridge edolobheni leGenoa selifike kwabangamachumi phose amane 39. Umsekeli wenhloko kahulumende uMatteo Salvini ubike ukuba phakathi kwabafileyo kulabantwana abathathu njalo kulabaningi abalokhe bengakabonakali. Indawo ebibangwa ngelePhilippines leChina elemigodi embiwa amafutha ezimota eleChina selivumile ukuthatha isilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini. Njalo sikukhanya lokhu kusebenzile uxazulula ingxabano phakathi kwamazwe angomakhelwane la. Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, namhlanje uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo ntombazana ohlala kweLebhilithane.
Igama lami nguJudith Isabel Dlamini, ngihlala eBradford.
Ya, ungasitshela ukuthi njengomuntu osemazweni ubona njani ukwenzakala ekhaya? Ubulethemba na elokubuyela ekhaya kulandela ukhetho?
Bengilethemba lokuthi ngibuyele ekhaya. But then okwamanjena ash sokunzima. Sokunzima sengiphelele lithemba. Okwamanjena sobengisebenzisakhe ekhaya. Nxa usubona okwenzakala ekhaya kuqeda amandla le. Ngiqeda ithemba, asela themba.
Manje ngokubona kwakho usuzayenza njani? Kutsho ukuthi usuzamelela yini u-2023 ubone ukuthi kuyahamba njani kumbe uzaphonga ukuhamba nje kunjalo?
Mina ithemba seliphelile ngoba ngingumntwana ngangiselupane. Ubaba wayevanjiwe bamhamba bamtshaya babemtshaya ubaba. So ngambona amapholisi etshaya amasotsha etshaya angaka kuya ngethusa lokuthi ngiphenduke ekhaya ngoba mina into nale engiyibonayo into eyayiyenzakala kimi. So ngibona ukuthi iZimbabwe kayitshintshanga. Ubabakazi wayezithwele. Ababekwenza babedabula babebaqhaqa abantu abazithweleyo. Ubabakazi wayengubabakazi wamangangimthanda kakhulu kazange aphenduke. So into engiyibonayo eZimbabwe ivusa ezinye izinyalo zakudala.
Khona ngapho eBradford uhlala le muli?
Hayi, okwamanjena ngihlala ngethu.
Okokuthi kodwa usulethemba lokubana njengoba ekhaya kungalunganga usuzaqala imuli yakho khona ngapho uhlale khona ngapho?
alo thando kakhulu kwedlule ekhaya ngobana uthando ngumntwana uthando engiluzizileyo ngibona uthando olukhulu lapha kwela phetsheya kule khaya ngoba ekhaya esasikwazi ngamasotha esityhasa abantwana ababengani bebamba abantwana besirep libancane so nxa ukubona kunjani kuyabuyela emuva lokuthi ucabanga ithemba yabososi silahlekelela ithemba lokuthi ubuyele ucabanga ukuthi ubuyele hayi ithemba seliphelile
manje nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathini bona ngomumo lo abawubonayo siyazi ukuthi bakhona abawusekelayo bathi kulungi lokwenzakeleyo kodwa wena oxoxa labo bathini
abangixoxa nabo abaningi abathi labo kulungile abathi balungile ngabaingqondo zabo kasebenzi kahle ngoba wonke umuntu uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka abantu abadli abantu abaya ezikolo izimbabwe yayo izimbabwe elungileyo but kathesi selilizwe elimotshakeleyo
manje nxa ukhangele okwenzakalayo kathesi ekhaya lokhu ubona ungani ngeminyaka elandelayo kuzaba le nguquko yini sibona omunye umhulumende ongayisiye lo sesemjayele engena esihlalweni
akusoze ngoba kuqala even kuqala fune ekuqaleni kuselezanu p kule zapho izanu yayilahla amaphepha abanye abantu lokhu into abakwenza sikawuqali kathesi so lokhu asikwazi ukuthi nabanye sesilahlekelela ithemba ngoba as long as izani khona vele abasoze bavumele ukuthi omunye umuntu abuse
wona amabandla aphikisayo uwabona njani kuyini kahle kahle okuyehlulayo ukuthi angene esihlalweni
ngoba abangene baze bangene esihlalweni bazangena njani izani abantu bezani baba bebe kuyafana lokuthi nxa umuntu esize emzini wakho wena nguwo lamakhiya ukuthi nxa izoloja wena ole power so abantu abaningi baba bephandle izani ngabuya ibabakhulu bayenza belahla izinto and then abanye abantu babe bethengwe ngemali abantu abaningi bathengwa izani ngemali ukuthi besuze isikhundle but babengakwazi ukuthi bathengise ilizwe
hhayi kuyezwakala ungavalelisa uzulu
ngiyalivalelisa uzulu kandaba inhliziyo yami iyakhala kunani thina abanye ngapha siyadla but nxa sikhuluma lina abesekhaya lingamaqhawe ngoba likhangelile ilizwe lethu ingani inkosi singaba lani ilizwe kulobu buhlungu elihamba kithi siyabonga
hhayi lathi sibongile ube lelanga elihle
kulungile mbongi
Lokho bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini obekhuluma ecingweni lo Chris Gande owe Studio 7 eseBilitane. Kulomongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende seBrightbridge oxotshwe umsebenzi ngemva kokuchothoza uhulumende wezanu PF esithi nguye obangela zonke indubo ezelizweni. Umkhwekeli wesibhedlela lesi umise unkosikazi Senzeni Klassen umsebenzi kunsukwana ezedluleyo esithi wephule umthetho ngokuchothoza uhulumende. Amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights asole kakhulu isehlakalo lesi. Athi njalo umongikazi lo sehlalela evalweni ngokwethuselwa ngamapholisa esithi alakho ukubulala abantu bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe Untungamile Nkomo owe Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnomzana Difa Dube yena othi unkosikazi Klassen kamelanga axotshwe umsebenzi ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo njengaye wonke umuntu.
Ngibona ngathi kube into embi kakhulu ngoba nxa abantu bengasuthiseki ngento abayifunayo kuqakathekile ukuthi bayikhulume ukwenzela ukuthi yena engohulumende abekwazi ukuthi abantu izidingo zabo zithini njalo abekwazi ukuthi abantu bafunani. Yena kathi bengafanelanga ukuthi benze lelo nyathelo abalithetheyo into beqakathekile ukuthi bazwisise ukuthi imbangela kuyini enza umongikazi lo azakhuluma into efana lenaleyo. Uyena uhulumende ngumlandu wakhe ukuthi bekufanele ukuthi alungise lolo daba abe nesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalunga njalo kondise ukwenzela ukuthi efisweni yindlela yokuthi uhulumende afanele ukuthi aqhube ngayo yindlela ngoba uhulumende ufanele aqhube indlela yokuthi azwe ukuthi abantu bona bathini andibana ukuthi athathe amanyathelo. Uhulumende yena ukhona kodwa uhulumende ubusa abantu but nxa kungela abantu akula uhulumende. Yiko obokuqakathekile ukuthi azwe izikhalazo azwe into ekunye ngomongikazi ukwenzela ukuthi babe ngohulumende oqondileyo babe ngohulumende owazi umsebenzi wakhe kodwa indlela abathengisela ngayo ukuthi bathathe inyathelo leyo abalithetheyo into embi lana ngoba kakhulu sesithengisela esengani uhulumende lo esiya kuye sekunguhulumende mhlawumbe sefuna ukusithengisela ukuthi usetshengisa ama-sign detectorship.
Alubana ethe waya emthethwandaba lumongikazi Dube ngokubona kwakho wayaphikisa ukuxotshwa kwakhe umsebenzi umbona ephumelela yini?
Uhlupho lapho lukhona babunkomo ukuthi indaba zasekhaya emthethwandaba ziba luhlupho ukuthi kusuka bazithatha azisabanga imthethwandaba ezimele yodwa sekwaba imthethwandaba ukuthi amajaji asemthethwandaba aqalaze emuva aphakaze kuqala ukuthi onguye ovusele licala emuva ngale kungabe kungubani. So ilabo bokulohlupho khona ukuthi kade bengajika njalo uthole ukuthi noma bethethula isinqumo sabo kulokho kukhalaza kukamongikazi kade bezaqala bakhangele mhlawumbe uthole ukuthi ngabe uthole ukuthi into le isuka kuhulumende kube nzima ukuthi baphawule okuyikho okufaneleyo noma baphawule beqondisa into eyiyo eliqiniso. Kodwa-ke khona lilungelo lakhe umongikazi njengomntwana weZimbabwe ukuthi akhulume into ayifisayo.
Umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu lapho-ke limzwe ixoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ekwelebhilithane. Kwezemidlalo lamhlanje abanhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association bathi ngomnyaka ozayo umncintiswano weZimbabwe Open uza kuba ngowezinga laphezulu njengoba belenhlelo zokunxusa abadlali bakwele Gipite bona abahamba phambili emhlabeni jikelele. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association uLucky Mlilo uthi umncintiswano walonyaka ubungenwa ngabadlali abambalwa abavela kwamanye amazwe agoqela eleNigeria, eleZambia, Malawi, Swaziland kanye leSouth Africa. Njalo ngomnyaka ozayo bazakhuphula izinga ngokubiza abadlali bakwele Egypt bona abazintshantshu emhlabeni jikelele. Abadlali laba abavele kwamanye amazwe yibo abafike bathatha izicoco ebezidlalelwa. Njalo umlilo uthi kuzamele abadlali bakwele Zimbabwe bakhweze amasokisi ukuze baphinde njalo beqale unqoba.
Kutsho ukuthi kumele sidonise amasokisi sibili. We haven't won ama singles for ubaba in a very long time. Omama actually sike sawina 2 or 3 years ago. Ama doubles sike sadominate sibili. I-team ka Mike Burns lo Nesbit ike yadonsa 12 years consecutively iwina. Yasi breaka that spell ngabafana be South Africa and yibaba winile ofti lonyaka.
Unqobe kumncintiswano wabesilisa ngoChristos Potgieter yena waphakamisa isicoco ngomnyaka ka-2016 njalo lonyaka unqobe uGundanji Kalengo oyisizalwane saseZambia nge-3 kanya. UPotgieter ubambisane lomngani wakhe uJimmy Shepush laye ongowase-South Africa ngomncintiswano wabesilisa abadlala bebabili banqoba uMike Burns lo Neil Nesbit nge-3 ka-1. Ucelela besifazane unqobe uYemisi Olatunji oyisizalwane selizwe laseNigeria yena unqobe udade wabo uBusayo nge-3-1. UPotgieter loYemisi bathole inkulungwane zamadola ngamunye ngemva kokunqoba kwabo lokhu ngomncintiswano wabesilisa asebekhulile kudibane izizalwane zelizwe leZambia. Kwathi uPaul Chanda uyophakamisa isicoco ngemva kokunqoba uFelix Chilufya nge-3-1. Ekhuluma lentathela izindaba ekupheleni komncintiswano uPotgieter uthe uyathokoza ngendlela umncintiswano weZimbabwe Open oqoqwa ngayo ngabe Mathebeleland Squash Association okokuthi ngomnyaka ozayo uzamema abadlali bakwele South Africa babuye bezoncintisa ngobuningi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Bonike isikhathi sizwasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa weZRP athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo weMDC Alliance uMnumzana Thendai Biti ubotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethandaba waphezulu oweConstitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Silugqiba-ke lapha usilelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.